sokulamanga amakhulu agijimiswayo kuthiwa omdibha bazabhadalwa. Yibo abantu kathesi sokuthiwa basebebhalisa after 41 years iZimbabwe ikhulekile. Iningi yalaba bantu sebelama 70 years, abanye sebebhubhile. Namhlanje sekugcwele bayabhaliswa ezikolo, bayabhaliswa lapha lalapha. Kwezinye indawo kuthiwa babhadala ama $7. Yikho ke aya abantu bathwele nzima, bayathwalana ngezinqola basiyabhalisa ukuthi labo bazuze ipension. Abantu bakithi abakuboni na ukuthi bahlala behugwa betshelwa amanga isikhathi sonke. Namhlanje izanu sibonile ukuthi akulabantu abayithandayo sebevuselela, kungani ngumfukula kwenhlathi sokuthiwa abantu bazabhadala. Kuthi ngizuthi ngabantu abangabafika kuma 12 million uma bebhaliswa bonke, ngoba wonke umuntu wayeseZimbabwe ngesikhathi sempi wayebaphathekile. Abantu ngendlala sebekhohliwe ukuthi insuku zonke bacandelwa amanga ngamapromise ama-elections. Konke lokhu kuthiwa kule COVID restrictions lapho engihambe khona. Ngihambe emashonaleni Central eMount Darwin, ngahamba emashonaleni East eMarondela, ngahamba emashonaleni West eKaroi. Yikho ke benzama ukucubungula ukuthi ngibone ukuthi okwenziwa emandebeleni lemashonaleni kuyafanana yini, kunengizahumutshela kuhle. Okwanamhla mahlaba ezulu ngithi ngibambawa ngaphansi. Abantu bayahlupheka ngokuhlupheka, izalo ibisibuya esibagola sibathembisa izinto eziningi.
Kungani lusolisa lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esithi luzaphathisa ikakhulu ukuthi abanye ababengabhalisanga bebhalise njalo bethole le nzuzo?
Hambe imali leyo izavela njengoba libona amadokotela ncedisa kakhulu ngezikhathi zomkhuhlane we-COVID, amatitsha afundisa abantwabethu, amaministri bonke lamapholisa wona laba abawasebenzisayo lamasoja abaholi lutho. Kambe uzobhadala 13 million omjibha bodwa, ze singabala ama-ex-combatants, singabala ama-detainees, sisithi omjibha. Lokho mahlaba ezulu sithi sani namehlo libone ukuthi singakubamba njani ngalokho.